Kule-bridge eliya esikolweni esithiwa yiKadzunge School, abanye besiza ngapho kuthiwa eDenza School. I-bridge yangkhona lincane, so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi. Yikuthi vele angisaqedanga ukuhamba indawo zonke, kodwa lapho engihambe khona ambone kule zindlu eziwile eziningi, ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bangathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhuusefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-next door omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo.
Kodwa lona-ke igwayi njengoba izulu line kangaka linjani?
Elinye vela umoya ade lilokuzwa ngumoya kusiwa, okunye kuqamuka avela abasavuni into engani right. Elinye lisele.
Abantu bahlezi ngaphi sikhuluma kanje?
Kunzima. Abanye bahlezi kubosabhuku, abanye bahlezi kubomakhelwane abalezi nje ade ziqine kakhulu. So into zami khona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho? Ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbe okunye?
Akula, akulanteke yabuya.
Zikhona iziphathamandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma?
Abangabuyi vele. Esibanimani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala. Akufanani lesimanimani. Ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abantu ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu, kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani, hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho, ade bedinga abantu abawesa. Yikuthi thina asilalo kuzeni, asila MP wethu wadliwa yizana ngenxa yamapulazi wona lawa, ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-MDC, kodwa lapha emakhaya i-rural la hayi azangadobhe. So uMP wakhona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi. Labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba uMP vele asamtholi.